Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesithathu lamhlanje ekuseni ngungu 1 kuNtulikazi 2 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zididekile ngempumela yokhetho lwangoMvulo etshengisa ukuthi ibandla leZanu PF liyanqoba ezabelweni eziningi lapho sokubalwe khona amavoti. Amanye amabandla aphikisayo athi okunye okwenqabele ukuthi bethole inani lamavoti aphezulu kukhetho lwedluleyo yikuthi bebengelamali yokukhankasa njengamabandla abalisa umanyano we-MDC Alliance kanye leZanu PF. Siza kuzwa okuningi okuphathelane lempumela yokhetho kuntathela izindaba zethu kanye labongcweti ezicubungula izombusazwe. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook ukukhasi le-VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo. Nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lolu hlelo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ezekhi siyethulele impumela yokhetho kuzigaba ezichiyeneyo zelizwe. Lizakhumbula ukuthi yiyo ethe yona yiyo yodwa uqobo okumele abantu bekholwe impumela abayikhuphayo, athi lokho sokuvele sokusakazekile endaweni eziningi kunkundla ze-social media lokunye. Ecingweni silentathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu, yena ozasichazisela ukuthi kuhamba njani. Siyakwamukela kuhlelo.
Ndivukile balaleli ne-Studio 7, siyajabula ukuba lani emoyeni.
Ye, ungani uyaphakamisela ilizwi lakho phezulu mbijana? Ungasitshela ukuthi kuyini kumpumela le ethulwe i-commission ye-ZAC, kuyini ongathi kumqoka kuyo ungasithi fahla?
Okwamanje okumqoka kumpumela yokhetho esithe yamenyezelwa iZimbabwe Electoral Commission kuba ibandla leZanu PF aliyakhokhela kumalunga edale ePhalamende. Okwamanje lilabantu abangu-109, kuthi iMDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa ithole ama-candidate angu-41 awedale lePhalamende. I-MPF yona ithole umuntu oyi-1 ekhwekhwe, kuthi eNorton i-independent candidate uThemba Muliswa unqobile. Impumela yokhetho iZEC ithe izasipha ngo-10 namhlanje ekuseni iqhubekela phambili imemezela. Kobulawayo i-MDC Alliance ekukhansili inqobile, ikhethe wonke amakhansili ukuthi kuma-members of parliament ithethe 12 wathi iZanu PF yanqoba ngomuntu oyedwa eBulawayo South uRaja Modi.
Ye, nxa ucubungula impumela yokhetho leyo ikakhulu kobulawayo, ungathi kuyini okuguqukileyo ngayo? Siyananzelela ukuthi kwiminyaka edluleyo bekuthiwa leyo yindawo yebandla le-MDC. Kuyini okwenzakeleyo njalo kuyini okwenzakale kulawana amalunga ebandla leZanu PF ayenqobile laphana i-MDC izikhala lokungena kukhetho?
Bonke banqotsiwe ngaphandle kweBulawayo South eyayikhokhelwa ngu-Eddie Cross ihambe kubandla leZanu PF. Isizathu abantu bathi bacabangela ukuthi abantu bacatshulwa zinkulumo zika-Eddie Cross ayezenza ethuka abantu.
Ye, okunye ke ongathi ukubonile okungajayelekanga kumpumela yokhetho lapho ongathi kumbe mhlawumbe ibandla le-MDC lingene lapho elalingandanga khona, kumbe leZanu PF lingene lapho elalingandanga khona, kumbe lanqotshwa lapho elalande ukunqoba khona?
ukhetho lwabulawayo lukhutshwe ngokuthula. Ibulawayo ivele iyazakala iyisigodlo se-opposition emathebheleleni. Ngakho okwenzakeleyo akulamehluko omkhulu ngaphandle kokuba i-constituency yebulawayo South ebikhangelelwe ukuthi iye ku-MDC Alliance ithethwe libandla elibusayo. Ithathwa libandla elibusayo ngoba i-candidate yabo uRaja Modi wenze ufake imali eningi kumkhankaso wakhe, njalo wenze ucale imali eningi kumabhizinisi akhe. Ngomunye wabosomabhizinisi orana iChoppies eCountry Park lakho noma engamanga khona, engaso MP wakhona, ule mall ayakhayo khona ngale. Njalo uRaja Modi ngomunye obesebenza lo Emmerson Mnangagwa ngapha eMandebeleni, okuyinto yokwenzela ukuthi iZANU-PF ibivele isiqalisile ukukhankasa, amanye amabandla engaqali ukukhankasa.
Okokugcina, uthe wena ngokusobala ukuthi ibandla leZANU-PF liyakhokhela kule impumela esibaliwe. Nxa ucubungula khonapho, ungathi ikhokhela kuziphi izigaba zelizwe? Emaphandleni kakhulu, emadolobheni, ngapi?
Edolobheni lakobulawayo bathole i-seat eyi-1, kodwa emathebheleleni South bathanyelile. I-alliance ithole i-seat eGwanda South. Kuthi emath North lakho bazamile ukudobhadobha, njalo ama-constituents abade bevele bewanqoba bawathethe, ikakhulu eMguza. Okusuke wethusa abantu ukuthi eNkayi bekusazakala ukuthi hayi isithembiso nguye othathayo, kodwa kusuye futhi wathatha elinye njalo ilunga leZANU-PF uStaz Mathe, uyithethe iNkayi. Uyithethe ngoba iMDC kaMakhuphe, iMDC ekhokhelwa nguThamisa, isplithile ivoti. Ngabe bahambe ekhethweni bemanyene, iZANU-PF ibingeke ithathe isihlalo sikaStaz Mathe. Njalo kule ndaba eyenzakeleyo eVictoria Falls, ngemva kokuba i-V11 fomisi namathiselwe emdulini, kube nezigangi ezihambe zayikhipha. Kodwa okwenzakalayo ukuthi ngemva kokhetho, ama-polling agency onke ayaphiwa i-V11 form. So akula bandla elingathi alila mpumela yokhetho, njalo akula bandla okwamanje elingathi impumela yokhetho abalayo. Wonke amabandla impumela yokhetho balayo, bayiphiwe ngama-polling agents abo, bayakwazi ukuthi banqobe ngaphi, badliwe ngaphi.
Ye, ngamafitshane, ungathi nxa ibandla leZANU-PF likhokhela lapho, lichiya amanye amabandla ngesilinganiso esinganani, esingathi imagine, likhokhela liphambili kakhulu, sesikhangela kuzigaba zonke zelizwe, kumbe hayi kulutshwana nje, imagine yakho.
iZANU-PF kukhanya inqobe kakhulu ngoba nxa izaba le-109 seat okwamanje. Sikhumbule njalo ukuthi andubana siye ekhethweni nge-nomination court, iZANU-PF yavele yahle yathola amanye ama-seats lapho ibandla eliphikisayo elehluleka ukufaka ama-candidates. Ngakho nxa i-MDC Alliance ile-41 i-opposition, okutshengisa ukuthi iZANU-PF mhlawumbe ingathola i-2/3 majority kumpumela yokhetho esilayo. Kuthe impumela yokhetho ekukhona iyatshengisa ukuthi iZANU-PF inqobile, kodwa sesimelele i-ZAC ukuthi kube yiyo ememezela impumela yokhetho yonke ngokugcweleyo.
Kodwa abantu bakwamukela njani lokho? Umumo unjani ezitaladini?
Obulawayo kuthule cwaka kulokuthula, kodwa abantu badanile. Bebengakhanyelelanga ukuthi emhlubulweni emandebeleni ngapha ikakhulu emathebheleleni South iZANU-PF inqobe kangaka.
Hayi, sibongile kakhulu kusithulela incazelo le ejulileyo kangaka.
Ngiyabonga.
Ye, lapho-ke besixoxa le ntathela izindaba iStudio 7 u-Anastasia Ndlovu obesichasisela ngempumela yokhetho esimenyezelwe yi-Commission ye-ZAC. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zididekile ngempumela yokhetho lwangomvulo esiphumile, etshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF liyanqoba ezabelweni eziningi lapho sokubalwe khona amavoti. Asizweni okuningi kuvela ku-Ezra Chisa Swanda ekhonale eNgilandi.
Iningi elikhulume nalomsakazo lithi belithembe ukuthi ibandla lomanyana oMDC Alliance ekhokelwa ngomnumzana Nelson Jamisa liyanqoba ukuzwayo kulolu khetho kulandela ukusekelo olukhulu abakade belithola emhlanganweni yabo emkhulu yama-rallies abayenzayo bekhankasa. Umnumzana Zinja Ncube uthi mhlawumbe ibandla le-MDC Alliance baliqilile.
Sesilethemba ukuthi MDC ingawina, sizabuyela ekhaya thina ngapha emazweni, sesithini ngokuhlala emazweni. We're just hoping ukuthi into zilunge, sibuyele ekhaya, siye sebenza, sisebenzele abadala, sithuthukise ilizwe, ilizwe livuke libuyele where it was before. But now izanu siqilile njengenjwayelo, vele siyakwazi ukuthi izanu bayaqila, vele they are well known for that.
Unkosazana Nonhlanhla Mlalazi uthi kalangani ngempumela yokhetho.
Impumela yezokhetho engimangalisile kakhulu ngilokudana okukhulu ngoba bengikhangelele ukuthi kuzawina uChamisa. Kodwa ngisimanga esikhulu kwawina njalo izano. Well, kutsho ukuthi ngokuthanda kukaNkulunkulu akule singakwenza.
Abanye bathi umanyano we-MDC Alliance yiwo ongakhangasanga kuhle njalo awungenanga endaweni eziningi zemaphandleni. Umnumzana Calls Mbala uthi akulabuqili obenziwe kulolu khetho, abadliweyo badliwe.
Ukuthi kuthiwe kube nokuqilibezela, hayi, into ekhona nje ukuthi umongameli we-MDC Alliance, umthungameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa ukhankasile, yebo kambe, kodwa ukhankase kakhulu ezindaweni zona ezisemadolobheni. Njengamanje sasatshengisa ukuthi emadolobheni bamvotele kodwa kabakho baningi. Ukanti-ke libandla lezanu PF likhanya likhankasile kakhulu emakhaya lapho kuvele lihlezi lithola khona abantu abaningi and lakanye abantu abaningi balivotele.
Iningi lithi kalilale England lilinde impumela yokhetho kodwa kukhanya ibandla abalisekelayo lomanyana we-MDC Alliance bayalithalazisa njalo kungenzakala ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kulandela amavoti asebaliwe. Izek siveze ihlekana lempumela yokhetho lomalunga edale lephalamende njalo ayikavezi ngokusemthethweni impumela yabancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ngimele eStudio 7 eLondon, igama lami u-Ezra Chisasibane.
Ecingweni ke silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, yena ke esizahlaziya laye impumela yokhetho. Siyakwamukela ecingweni umnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga sisi.
Yes, sesibona lapha impumela yokhetho esiyethulwe yikhomishini ye-ZEC lokuthi kukhanya ibandla lezanu PF liyakhokhela kuzihlalo eziningi zamalunga edale lephalamende. Ungathini wena ngale impumela ikhombani? Ibivele ikhangelelwe yini kumbe kuyamangalisa?
I think ngathi mina kubuka vele ibikhangelelwe laba abazwisisa ipolitics yeZimbabwe ukuthi isebenza njani, ibisebenza njani kususela ngo-1980, ibikhangelelwe labo. Kodwa iyamangalisa kulabo abasuke babona njengoba for example uMorgan Tsvangirai esetshonile. So izinto sezinkathi ngasekho izinto sezintshile ngoba bebecabangela ukuthi ipolitics yeZimbabwe i-about umgabe lo Morgan Tsvangirai when in actual fact ivele njalo yona ayitshintshanga lutho. So mina angimangali ukuthi iZANU-PF iyakhokhela. iZANU-PF iphindzolise ikhokhele i-election ingakayenziwa. iZANU-PF ikhokhele kusukela ngo-2017 ngo-November mhlaka 17 iyaqala ukukhokhela ku-election. So anyone ongenileyo nje kwakufana lokuthi uzingenisa endlini yezilwane udize imikhobe and yikho khonapho engitsho khona ukuthi abantu abasayishisanga i-landscape ye-politics yeZimbabwe bazingenisa entweni evele nje isidecide ukuthi izohamba so. So mina njengoNdlovu angimangali ngitshola kancane.
Ye, kodwa siyananzelela ukuthi abaningi bakhuluma ngokuthi bebebona kugcwala imihlangano yabo MDC Alliance. Abantu bebuya ngobuningi babo njalo lempumela yokuqala ingane abantu bathe ibakhombisa ukuthi mhlawumbe yi-MDC Alliance enganqoba. Njalo abanye bebesithi kuningi ibandla lezanu PF elingakwenzelanga abantu, ngakho abantu sebefuna nje inguquko. Uthini ngalapho?
ukugcwala emaralini kwakuvele kunjalo la kudala. In actual fact, amarali amogenzangayo ngo-2008 lo-2013 ayegcwele kakhulu. Uyakhumbula izane yazi yavula lespace yamvumela ukuthi akhulume ku-TV, but bona Morgan is more, amabhasi abhalwa amagama kaMorgan Tsvangirai. Kwaba mnandi, kwaba njalo. Khonapho iZanu PF vele was performing badly, abantu bebenamba kungelazimali eZimbabwe, yayibona into yakhona. So that umuntu obekwazi imbali i-history ye-what happened ngoMorgan Tsvangirai le-MDC ubekwazi ukuthi irali lobubomvu bamarali konke lo nokujayiva emaralini namanga bebewatamba akusoze kwenza umehluko vele. Obekwazi i-history, akazange akashifte at any point ukuthi this is going to make i-MDC win. What is it a different kwenziwe yikuba ukugcwala kwabantu? Ngoba ugcwala kwabantu ivele yinto ye-MDC, it has been like that vele kube sithi thinta kodwa kwaziziukuthi.
Yes, sesikhangela ke manje khona lapha eMathebeleland South inengilimangile ukuthi iZanu PF inqobe kakhulu eMandebeleni konke lenkayi lezigabeni eziningi zeMathebeleland South. Ungathini ngalokhu, kwenzakala?
So iZanu obviously iyarika one, and okwesibili okune ikuthi iyahamba phansi ebantwini, irika ngokupili phinde irike ngokungena enhliziyweni zabantu, abantu abadala, izakhamizi, abantu ngabanikeza ithuyela or banikeze i-50 kg yempuphu, bavele bagijime bagcwale yonke indawo besethusela abantu besenza zonke izinto ezehlukeneyo ukwenza ukuthi iZanu ekugcineni ndiwine. So ePlumtree, iZanu vele istructure ePlumtree, I can speak with experience because ke ngasebenza khona ecouncil ePlumtree. Ibele laphana ibambi lempande ezinkulu. So anyone obecabanga ukuthi iPlumtree ingatshintsha ihotele MDC, umuntu futhi uyabenjani engazwisisanga i-history ukuthi what happens in this place and iZanu PF operator njani endaweni ezifana nazenezo. Edorobheni ngapha abantu babehlakaniphile bezitshela ukuthi ha bagijima bayezithengela impuphu yabo lapha badekhaya, iZanu PF ingena silwane helele njengezilwane, ifike ingene and worm their way into the hearts of villagers, intimidate them and use abanye babo to intimidate in order to win.
Abanye babe sithi mhlawumbe umongameli Mnangagwa kasoza nqobe kakhulu ezigabeni zeMathebeleland ngenxa yodaba lwe-Gugurawundi, kodwa kukhanya yikho lapha anqobe khona.
Unabantu bakhe abakhothwayo ngaleyo nto ye-Gugurawundi abamsebenzela vele unwavering, abayibade begijima le tikiti lokuthi asikhohlweni ngezolo anibathi benzele libala lesilungu let bygones be bygones. Etsholotso, ePlumtree, eNkayi bakhona bona babantu, kanti even nabaminista kanti bakhona obaba u-Urban Bok banakho abakuginayo ngokuthi baqhubeke besithi iZanu PF inkulu. Iparty, ipolitics yeZimbabwe is not about social change, it's about gain. And ebantwini specific food soldiers who run for them bebakhombise ngepolitics yabo yegain and bagijimela lelo vangeli belishumayeza abantu bephinda futhi babahlaye babayethusele babaphromise babayethusele futhi. So uMnangagwa if namhlanje ungahamba mpela ukuza abantu bemathebeleni 1-1 becashile lapho beyi-1-1 bengayesabi lutho, iyamfuna mpela uMnangagwa ukuthi abe ngupresident, bengayesabi lutho balotshela ukuthi hayi uMnangagwa ndingafunifuni ukuthi abe ngupresident.
Ye, manje ubona kusenzakalani lapha? Ubona ngani abahlola ukuqhutshwa kokhetho lolo bathi ukhetho lolo belungo lukhululekileyo? Ngoba siyananzelela lapho ukuthi amabandla aphikisayo athi bekulokunye okungaqondanga lapha, kulamanye amaphepha angabonakaliyo, kulalokhu lalokhiyana. Ubona ngani kukhona okukhona lapha, kumbe kuyathiwa hayi ukhetho lolo luqhutshwe kuhle?
Kona kukhona obviously, and nawe sonke siyakubona nithi kukhona, but into vele inye futhi sibuyela kiyo i-history. I-MDC siyazifundisa ukuthi yenze i-election oku-obvious ukuthi izoyiluze, ithi ma isiyiluzile ibe sigijima ikhala ithi ye baqila, ye bakore thina singabhekanga, ye ureferi usikirela phana lapha. Aleyo nto yesu yinto eyazakalayo umhlaba wonke, ende ma ule opponent enjalo lese udlala ibhola ukwazi ukuthi singaze sikore ngewehesandla. Abakwenzayo ukuthi bagijima bakhombele kureferi kudlule 2 months 3 months kuke nje kuyukuthi kuthiwa president Mnangagwa illegitimate, but we are continuing to serve. So, this is something, somebody was saying, the MPC is breathing fire. The MPC has learned very, the breath of the MPC is now fire throughout. They have mastered that. About some things, look, they are going to breathe fire, I can assure you, after this election. So the other very disappointing thing about this is, in the past, Umoke Ntswangirai had the whole world saying, come on, take over from Robert Mugabe. That whole world shifted, they moved. And now they are, whether people believe it or not, they are running behind Mnangagwa. That support of the international community that Umoke Ntswangirai had is now behind Mnangagwa. So people will speak just for a few weeks, months, they complain of the same court. Which court are you going to? When TWSH made the decision, the coup that 2017 was not a coup. When we have the court is making the decision, the election.
Ye, okugcina ke siyananzela ukuthi impumela yokhetho yonke ayikethula ikakhulu eyabo mongameli. Kodwa ngokubona kwakho lama margins, lama nani lawo asephumile, ubona kusenzakala?
I can't have ntambo manga ngisho umuntu othanda inombolo kakhulu. So angeke ngithi ukuthi 60% versus this. But engikwazi ukuthi i-MDC ZANU-PF izoyenzisa ukuthi ayiniki i-MDC chance ye-negotiation. So they will be no run off. Bazozinika. But i-election day asuke amanamba awe-election nani. Ngamanamba akuthekwayo. So izozinikeza yona i-MDC ZANU-PF enough percentage ukuthi kungabi le run off. Nokuthi uma besenza i-GNU ibe yi-favor ingabi yileyo yokuthi kuthiwa ngoba nani lathola lokhu nathi lathola lokhu, therefore sinika this percentage of ministers in and so on and so. This one bazozinika i-clinted like they did in 2013. Not too big, but big enough for them to rule. Big enough for them to rule. And what's going to happen really immediately after that, unfortunately, is that MPC and LAS, even an amplanji, will be back to divisions. People like BT1 in ministerial position. If Mnangagwa says come and be minister, BT1 won't think about Chamisa. Chamisa is possibly after this. This is the end of his political career if he does not do any miracle.
Yeah, hayi siyabonga kakhulu umbono wakho, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Ngiyabonga sisi.
Ye, leyo balaleli bingxoxo lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe besikhuluma laye eseJohannesburg kwele South Africa. Asizweni ke imbono yabanye abakhulumele ntatheli izindaba ze-Studio 7 ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla ze-ZEC kanye labantu makhaza ngalimpumela yokhetho.
Kathesi sibanike ama-constituency ayingu-7. Lokhu kubangelwa ukuthi i-process eyokuthi ama-results abe-certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Uyananzelela ukuthi i-election le ibinama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho-ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi yisikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi i-polling station first. Ngalokho-ke lokho yikho ukudelay kwenze kube nama-delay okufika kwama-results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusakusasa mbonanisa sesilawo wonke sesikwanisa ukuthi sinike uzulu ama-results azonke. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathiye banqobile kodwa hhayi abanqobileyo bazakhulunywa yikhomishini ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Esikubonele njalo ukuthi kuma-elections lawa azange sikwanise ukuthi siwine kodwa lapho kade sikondesta khona kutshengisa vele ukuthi siyipathi eqalisileyo kodwa ipathi ezakwanisa ukuthi ibe yinqoba kuma-elections ozwayo. So sidabile kakhulu nge-performance yethu kodwa esikubonayo ukuthi ibandla le-ZANU-PF kukhanya vele lokho linqoba kuma-rural areas ngoba ibandla elise-MDC Alliance asikaboni ukuthi bazenza njani kodwa sibona ukuthi batolela kulaloko lapho kade sikwazi ukuthi vele bayakwanisa ukuthi bebe benqobe.
Sasibona lapha ngabuya ukudla uthola ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile. kumbe kuyini okubuyayo ukuthile ukuthola sokunika abantu abathile abayiphathe kodwa ethile wena ongasoliye iphathi ungaphiwa yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha ungangena laba kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo engala discrimination ungabandlulula abantu
i-presidential sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa ama-results ayo kakhulunywa along the way aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe ezidle kuwadi azidle ku-constituency azidle ku-district azozofika la kube sokusithi esibili e-presidential only awe-presidential only asuka ku-wadi u-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district afike ke bese bemelela kamanye ama-wards before proceeding ukuthi babuye eHarare.
Leyo yimbono yabakhulumeli ntathela izindaba ze-Studio 7 ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ngempumela yokhetho olwenziwe ngomvulo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ele North Korea alikethuli umbiko onganceda ukuthi ngezabobani izidumbu ezisemabhokisini amachumi lanhlanu awezizalwane zeMelika kulelo lizwe okufanele zibuyisele kwele Melika. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salelo lizwe ngezizalwane zeMelika ezabhubhela kulelo lizwe ngesikhathi sempi. Ingcwethi zescience kwele Melika sezifumane ukuthi indawo eyingozi eyaziwa ukuthi yi-dead zone eGulf of Mexico ngeyinye ngesine ngobuncane selokhu badingisisa kulindawo ngomnyaka ka-1985 ukubona ukuthi banganceda njani. Sizathanda ukwamukela labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook. Silo Freedom Khoza yena uthi hello kithi. Silo Julius Onsongo, silo Angela Nyamandu, silo Mkose Lama Sdube, njalo silo Leino Sinkala, njalo silo Kingston Simukai Jao, labanye ke engabaqambanga siyabonga ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook. Njalo linanzelele ukuthi insuku zonke ezilandelayo lezi siyabe silethulela izindaba ekuseni, ezinye njalo ngesikhathi sika 2 o'clock emini, njalo ngo-7 o'clock ntambama. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zididekile ngempumela yokhetho lwangomvulo etshengisa ukuthi ibandla leZANU PF liyanqoba ezabelweni eziningi lapho sokubalwe khona amavoti ngoba bebesithi bathemba kuzanqoba elinye ibandla babuyele ekhaya. siluqoba lapha ke uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.